uma ngizwisisa kakuhle kuthiwa ama test kits la azaqalisa ukutholakala ngenyanga ka January. Khathesi sibone indwendwe kwamanye ama states, ngikhangele New York, indwendwe zabantu abamelele ukuthi bahlolwe kodwa abenelisi ukuthi bahlolwe masinyane bathole ama results kumbe ngithi impumela masinyane. Ukumelela ama test kits la aze abe khona ngo January kusukela khathesi kuze kube yileso sikhathi abantu bazabe besenzani. Sikhangelane lohlupho lona lolo lokuthi khathesi vele ama testing centers akhona khathesi ayehluleka awenelisi ukuthi atest abantu ngesikhathi. So angazi ke ukuthi uMongameli Biden baza kucacisa njani kumbe baza kuqhuba njani kumbe baza luqhuba njani lolu hlelo olokuthi abantu batheste. Khathesi sikhangele ukuthi abantu bahamba ikhisimusi, abantu abaningi bebekhangelela ukuthi nga bayahlolwa bengakayikwethekelela kwezinye izindawo, umuntu aphakame engena phakathi kohambo ekwazi ukuthi ulomkhuhlane kumbe kalawo. Iningi nxa umuntu ezabakwazi ukuthi ulomkhuhlane ahlazihlalele, ikakhulu nxa kungumuntu oyingxenye kade efuna ukuvakathela abazali asebekhulile. So lona kuludaba oluhle nje ukuthi sokuzatholakala ama test kits. Omunye umbuzo ongaba khona yiwona lo ukuthi ama results azabe tholakala nini, ngoba sibona ukuthi even khathesi abantu bayazama ukutesta engxenye umuntu ahlale 2 weeks engakwazi ukuthi impumela iminjani kumbe engxenye ekwedlule khonapho.
Ulubona njani udaba lokuthi umkhakha we-Omicron yiwo osubhahile osuhlasela ngamandla khonapha eMelika?
Udaba lokumemetheka kwe-Omicron hayi ludaba olwethusayo sibili, ngoba sibonile ukuthi kuma-states amaningi izibhedlela sezigcwala, seziqalisa ukugcwala. Abantu abasebenza ezibhedlela bakhathele, odokotela, omongi, omongikazi bayakhala ukuthi hayi umsebenzi usosebamningi kakhulu. Njalo ngike ngabala kunsukwane ezedluleyo ukuthi abanye abasebenza kwezempilakahle sebephakamisa izandla phezulu ukuthi hayi asisenelisi ukusebenza. Ngizwile njalo kodwa uMongameli Biden ethembisa ukuthi uzakwengezelela abakubutho abaza kuyancedisa ezibhedlela phezu kwabanye vele abavele bekhona abancedisayo ezibhedlela. Wakhuluma njalo ngokuthi impahla zokuvikela okuthiwa ngama PPE uhulumende wakhe uzabona ukuthi abezibhedlela bayatholiswa lokho ukuze basebenze bevikelekile. Kuyinto enhle lokho. Ukumemetheka kwe-Omicron yekuyethusa sibili, njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi sokulomuntu owakuqala osebhubhile khonapha kwele America. Khathesi abantu bekhangelane lekhefu lekhisimusi. Ngimzwile lo mongameli eqonqosela ukuthi abantu bakithi kabagqoka ama-mask, abantu kabahlaba ama-jekiseni okuvikela, abantu kabaqaphele, kabazama ukuzivikela sibili ngazo zonke indlela eziqonqoselwa ngababona ngezempilakahle.